So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 23 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisithiya ngalombili sezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa zimethulela izikhalazo zazo. Ivandla le-MDC Alliance selicothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo othi umnotho welizwe usuthuthuka.
Kambe kule minyaka emingaki ama-professionals esidla ingqoqo zomlomo.
Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukane njalo kungqoqo mpikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Iningi lamukele ngezandla zombili umbiko kahulumende weleMelika wokuthi ugatsha lwakhe lwe-USAID luzaphathisa abantu abafika phose ingxenye yesigidi 490,000 ngezokulima ezigabeni ezintathu zelizwe.
Ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe ngoba intanda nephela iyamukela ingabe yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisithiya ngalombili zilobele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lwezikhalazo olukhangelelwe ukufika emahofisini akhe lamhlanje. Inhlanganiso lezi zithi njengoba sokusobala ukuthi ilizwe selabuyela ekusebenziseni idola leMelika sokumele lazo zihole ngohlobo lwemali le. Lezi nhlanganiso zithi njalo kumele umongameli ananzelele ukuthi abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yokuswela imali. Bafake lezikhalazo ezinye ezimbalwa kulolu gwalo. Ivandla le-MDC Alliance selichothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe, i-State of the Nation Address, owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo othi umnotho welizwe usuthuthuka. Umnangagwa uthi njalo ezinye ingatsha zomnotho ezivalisa izamandla ezokwethekelelwa kwelizwe lezokulima zikhangelelwe ukuthuthuka kumalanga alandelayo. Uthi ukuhlaliseka komnotho sokubangele ukuthi impahla ingasathengwa phandle kwelizwe ngobunengi njalo imali yakwamanye amazwe isitholakala lula elizweni. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi amazwi kaMnangagwa awasilo qiniso.
Uma sikhuluma nge-economy sikhuluma ngama-statistics ngokuqala lokho. Uyathembisa ama-civil servants kakhulu amatitsha namadokotela ukuthi hayi sebezwile sebezaqalisa ukukhuluma labo. Kambe kule minyaka emingaki ama-professionals esidla ingqoqo zomlomo. Yikuthenga isikhathi uyakwazi ukuthi khathesikhathi esinyaka uyaphela kube lokhu liviri eyabe lokhu eligijima ndawonye. Ukhuluma njalo ngokuthi kuzaba le mthetho emitsha abathi ngama-bills. Yes, siyakwazi mhlophe ukuthi sebevumelene labangani babo abasephalamenti i-MDCT ukuthi sebezafaka enye ibhili ephalamenti masinyane eyokuthi umuntu engaxotshwa ephalamenti abayithi recalling akusoze kube ne-by-election sebezaphongu dobha omunye bamfaki yona le party eyabixotshwa umuntu bafuna ukuthi kube nebhili enjalo ngenxa yokuthi besaba ukuyangeka ukuthi kungaba lama-by-election ama-MP wonke awe-MDC axotshwayo azabuyela. Akunalutho okukhulumileyo Tinete silale, ete silalele, sisite engenye uzakholisa imsebenzi yakhe emibi abayenza bendawonye lomkhaya. Into ete ikhuluma lapha ikwethusela iZimbabwe jikelele ukuthi bahlale besubela umsila benganyakani.
Manje lina njengebandla lithini?
Sicela ukuthi amahlabezulu bonke uma ubaba lekhuluma karalalele beze ukuthi uhumutshe amanga anjani. Khathesi sibona ukuthi amapholisa lamagadijeli lamasotsha yiwo asehola imali okwedlula amadokotela. Silobufakazi ukuthi ugadijeli oleminyaka emibili sehola $22,000 RTGS. Umbalisi lo dokotela abalama degrees bahola $10,500. Yikho ke konke lokho edekutsho utshela abantu bekhankasa nsuku zonke besithi kulama sanction. Lokhu ingoma ehlala ihlatshelwa kusenzela ukuthi abantu bakhohlwe inhlupheko zabo bagcine sebelandela ipropaganda.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bathukane njalo kungxoxo mpikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump loBiden bathukane phezu kwendikimba ezithiyeneyo ezigoqela abake babhuqana ngazo kungxoxo mpikiswano yabo yakuqala ezifana lomkhuhlane we-COVID-19, ukuvikeleka kwenhlelo zokhetho ezitheni zeMelika, indaba zempilakahle, ezomkhathi kanye lodaba lokubandlululwa kwabantu abansundu. Ingxoxo mpikiswano le ibiyehlukene leyakuqala ngoba ababili laba bebengathukani njalo bebengavimbani ukukhuluma. UTrump loBiden baqale ukukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump esithi kumele kuvulwe ilizwe njalo ethembisa ukuthi umuthi wokwelapha lomkhuhlane usuzatholakala. Kodwa uBiden usole uTrump esithi wehlulekile ukuvikela uZulu kulomkhuhlane. Bakhulume njalo ngodaba lwabo kuza eMelika olwe-immigration. UBiden ethembisa ukuthi engakhethwa uzatholisa amaphepha abantu abedlula i-11 million abaseMelika ngaphandle komthetho.
Within 100 days, I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people.
Ngingakhethwa ngizaphuma lohlelo engizaluthumela eCongress phakathi kwamalanga alikhulu olujonge ukutholisa abantu abedlula izigidi ezilithumi lanye amaphepha okuhlala kuleli.
We owe them.
UTrump yena usole uBiden esithi ufuna ukuvula imingcele yelizwe kungene lesigebengu.
Catch and release is a disaster. A murderer would come in.
Uhlelo lwe-catch and release luyingxabangxoza. Ababulali babengena kuleli. Obhinya labo babengena kuleli. Abantu abangalunganga bebengena eMelika babanjwe bakhululwe.
They don't come back, Joe. They never come back.
Bekhuluma ngokubandlululwa kwabantu abamnyama, uMongameli Trump uthe akakhethi bantu ngombala njalo uthe kunenge asekwenzele abantu abansundu.
Nobody has done more for the black community than Donald Trump.
Akula muntu osephathise abantu abamnyama ukwedlula mina, mhlawumbe ngaphandle kukaAbraham Lincoln. UObama loBiden kabazange bakwenze lokho. Ngaguqula mina ukubotshwa mahlayana kwabantu abensundu
UBiden waphikisile amazwi kaTrump esithi ulobandlululo. Uthe yena ulohlelo lokuthuthukisa abansundu enganqoba.
We have to provide for economic opportunity, better education.
Kumele sibaphathise ngenhlelo zokuzithuthukisa kwezenotho, ukuthola imali yokusungula amabhizimusi.
Ababili laba bachukane njalo ngodaba lomnotho lokusilela kwemisebenzi. UBiden esithi engakhethwa ufuna isisebenzi esihola imali ephansi sihole i-$15 ngehola. Kodwa uTrump uthe lokho uza kujiyela kubaqhatshi lakuzabelo. Izizalwane zeZimbabwe ezivukele ingxoxompikiswano le zithe ihambe kuhle kakhulu ukwedlula ingxabanxoza yakuqala. Nangu usopolitiki umnumzana Dan Moyo.
Abantu bakaTrump bazojabula kakhulu ukuthi at least uzamile ukuthi abehave, kazange enze into avamise ukuyenza, kusho ukuthi bamkhuzile. UBiden on the other hand, I think umaintaine i-status sakhe, waphusha izinto ezibalulekileyo kakhulu.
Omunye njalo usopolitiki umnumzana Tim Moringai laye uthi abamacele omabili bajabulile ngendlela uTrump loBiden abaqhube ngayo. Kodwa uthi kaboni bekhona abantu abazavota abalakho ukuguqula umqondo ngabakuzwileyo kulingxoxompikiswano.
Ama-Republicans azavotela uTrump, we know that, and then ama-Democrats azavotela uJoe Biden. But okwakathesi kade sebelwela khona ngama-independence. So ngibona uJoe Biden ngathiwa ulokuyi-advantage anyana.
UTrump loBiden bazaqhubeka ngenhlelo zokudinga usekelo kuZulu sokusele nje insukwana ezingatsho lutho ukuthi kwenziwe ukhetho mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Yimi uNtungameli Nkomo weStudio 7 ngiseWashington.
Lamukele ngezandla zombili umbiko kahulumende welemelika ukuthi ugatsha lwakhe lwe-USAID luzaphathisa abantu abafika phose ingxenye yesigidi 490,000 phansi kohlelo oluthiwa yitakunda lolwe amalima ezigabeni zeMathebelele North, Maswingo leManicaland. Embikweni owethulwe ngolwesithathu i-USAID ithi inhlelo lezi zigxile kumfundiso yezokulima lokunye ngendlela yokuthi abantu beziselele bengalindeli ukuholiswa ukudla. Inhlanganiso ye-Care International yiyo ekhangelelwe ukukhokhela uhlelo lwetakunda endaweni ezibalisa iChibi, Zaga, Buera, Lemtare, njalo olwe amalima loko luzaqutshwa eCholocho, Lupane, Wange, Binga, Lenkayi. Ukuze sihlaziye ukuthi inhlelo lezi zingaphathisa okunganani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezokulima.
Umuntu ogalulayo uyababelela, sengitsho lakuyo incwadi. Luqondile ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe, ngoba intandane phela iyamukela ingabe yini eyabe ikuphiwe ngobana abazali bayo kabakho. Ingayekela ukwenza njalo ingafa ngalolo suku kade bengabamba umoya okwensukana ezithize mhlawumbe ozekuthutshe okunye okungcono. Inani leli lezigaba zelizwe hayi angikhona ukuthi sibili abaningi bazazuza, kodwa ke kakufanani. Baningi abantu kulezo zindawo njengoba ilizwe lonke vele lidinga ukudla. Kodwa ngiyabuyela kulelayo lokuqala ukuthi abantwana bomnyanga bavele baqathelana ingqondo lentethe.
Zikhona ezinye yini inhlanganiso ezincedisayo okutsho ukuthi zingaphathisana laleyi kungaba lo mahluko omkhulu?
Kuzadaleka umehluko lalezi ezinye inhlanganiso lanxa sezilutshwane ezisaphathisa abantu ngobana udubo lolu selithethe isikhathi eside. Lokoma lokho abantu bengavunile uthe emasimini lombhuqazwe lo owe-COVID uvalela abantu ezindlini ukuthi ubuya ngabo yakhwela uhulumende kalaluthe ngitshele eziphaleni lalaba ababenika uncedo abanye baba madolonzima uswela imali abanye njengoba lo hulumende ngathi yabasongela kodwa bona babasasele sekuthola i-social welfare bangabambana le-USAID kuzadala umehluko
emphakathini lapho kukhethwa kuhle yini ukuthi ozathola ngulo ongasoze athole ngulo
naso-ke inkinga sithandekile lamahlaba ezulu nxa into le ingabanjwanga kahle izabe iyisakavukela umchulo wesidwaba okukhulunywa ngokuphela ukuthi bakhona abanye omazibeka abathi lanxa sekubuya into enje babe sebethatha into le bayiguqule bayingenise ezikhundleni zabo abalazo ezombusazwe aluba into le yenziwa kahle kungela ezepolitics phakathi kuzasiza kakhulu kodwa-ke kulabanye abacabanga ukuthi bona yibo kumele benze konke okwenzakalayo ngoba nabebandlela ubusayo lo uzibani kabamthandi lanxa engabe egogekile lanxa eyintandane ye ugogo wakhe uyisemkhulu ubani abakiwo basekele ibandla leli elingayisilo elibusayo yiko lapho uzaphambaniseka khona ngakho mina ngombono wami ngithi aluba bonabo abaletha uncedo bazihambela bona bahlangane mhlawumbe lamakhansila labasobhuku labalisa bangcono-ke labo nxa kuhlangene bazikhethele bona babeke imigomo abayifunayo ukuthi bafuna ukwenzakale lokhu lalokhu lalokhu babe sebekubuye uluhlu lwabantu mhlawumbe nxa isikhathi sivuma babahlalele phansi bababuze bona abanikazi boncedo babe yibo abazikhethela abantu kwaze kwathiwa abantu kabakhethane kulokwethuselana lapha emakhaya kulokuzondana kulokuxabana kulokubandlululana akusoze kuyendaweni ukuthi kusize abantu ngacina kudala ingxabano ezinkulu kakhulu ebantwini.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezokulima exoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 esegwanda. Ugatsha lwezempilakahle libika ukuba kulabantu abangamashumi amabili lasikhombisa ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Akula ngitsho loyedwa obhubhileyo ebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Ababanjwe leli gciwane abalitshumi lasikhombisa ngabesigaba seMatabeleland South, kuthi abayisikhombisa ngabakobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama elubhekise elupane lapho azagcoba khona abaphuthe izifundo zabo lamhlanje. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lezinduna zesigaba seMandebeleni kusasa bexoxisana ngendubo ezibhekane nalesi sigaba. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlife.com lithi owayengukhomisari wegatsha lwabatsha kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Godfrey Senengamu obesesitokisini okwamalanga alitshumi uze waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezilitshumi $10,000. Umahluli uDavidson Foroma usole umanji uNgoni Nduna ngokuncitsha uSenengamu ithuba lokuhlawula ibail esithi wayemele aliphiwe leli thuba njengomuntu owayezinikele emapholiseni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani, linjani? siyabonga ngokungena ehlelweni mina ke ngikhuluma ngakho ngikhuluma ke ngezo machechi ukuthi hayi kuyabongeka uNkulunkulu nxa esethelile umusa wakhe COVID-19 yabuyele emuva siyabonga imithandazo kayande indawo ngezindawo iCOVID isinqobe eZimbabwe ingasihluphi siyabonga sesikhonza kancane kancane nje khonokho kodwa sikushort distance siyanxusa ukuthi ke sifaka amamaski singapho ngokukhonza sesikhululekile afakwa amamaski abafundisi ngezindawo ngezindawo abakhuthaza abantu bafaka amamaski bangaphefumulelani umoya omubi ukuze umkhuhlane bebuyele emva nyabona
injani zihlobo kustudio 7 ngona ngapho thina siyaphila kancane ngapha udubo uphila eZimbabwe kuyadutshekwa yeyi kungenziwa njani mina ngilapha eMidlands eMidlands lapha kwenziwa njani kupho ukuthi nje njakho kwalo kwavele kurongi ukuthi kakuqunywe ilizwe phakathi laphakathi sizibonele engxenye amaNdebele lathi singaphila kungcono ngiyacela bakithi ngani kuthiwa bantu bakomthakazi ngani ndingabambana sibambaneni sonke nje kube into e-1 sigume ilizwe lethu lasizibonele udubo lwethu ngoba udubo lwethu luyabe lungolwethu
salibonani Studio 7 mina elibambe uhlelo lani balaleli be-Studio 7 ngiyacela lathi bakithi imilayezo yethu liyihambise sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo thinethi imilayezo ayivula ngiyacela lathi ukuthi izwakale ihambe lezi zikhalazo lathi esikhala ngazo lathi singabazali besicelela isicelele umnankagu wabantu ukuthi leyo imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe kati kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila ngoba khathesi abantu abethu bahlezi phansi abafundi sinje singabazali kodwa imali yokubanika ukuthi baholise balayo kodwa yokubangcwabulayo kati kwenzakalani siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukubangcwaba ngayo kabaholise yona abantu abethu behambe ezikole ngoba sinje abantu abethu abafundi bahlezi ezikole ngapho sitshela ukuthi abantu abethu bayabhala bazabe bebhalani lokhu abazabe bekubhala siyacela bakithi lathi siselizweni lapha eZimbabwe kona siphathwe kuhle phathwe njengabantu singaphathi njengenyamazana ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusidelela aseyikuhlonipha thina abantu sokuyikuzenzela nje kuphela kati yona iyabivele ngaphiwe yesidola leyi 500 yokuthi bangcwabe esehluleke ukubane baholise yona angithi bathi bayayifuna babaholise yona i-$500 leyo ukuze ungcwaba bazakwanisa ukuze ungcwaba ngoba nxa yethe ebaholisile bazavula amapholisa abo ngayo imali naleyo iyabiningi kakhulu ngathi abangcwaba bengayidlanga babanike beyidle ukuzingcwaba abazazingcwaba labo akula muntu othengafehlile kungcwatha siyacela sibili ukubane baholise abantu abethu lapho beqalisa ukufunda siyacela lisihambisele yona lowo mlayezo uhambe uyefika khona ngale kumnankaba futhi besicela ukuthi eholise ababalisi imali naleyo ofuna ukuba ngcwaba ngayo babanike baholise siyacela bathi sithi phambili ngawe TK phambili ngawe makhuphe simalawe asikuthinde oba ngaphi sikambalawe bangaze bekuthethise bekuthini ndovukazi silawe thokozani kuphe bathawula abalandeli sigcwele baza kubona sesikuvotele babehamba bekhuluma amanga lapha besithi sibambise e uthokozani into 1 sebambene lochamisa besenzela ukuthi bethatha amavoti abantu bana abakachamisa bathi phambili ngochamisa bekhuluma amanga besenzela ukuthatha amavoti kathokozani uthokozani ulabantu singacabanga ukuthi kalabantu
livuka njani basakazi bakastudio 7 okhulumayo ngudominic usidambe okuhlala ngisepitoli ngisengomsebenzi basakazi bami kunento engayitholi kahle ngesizwe sakithi especially ngapha emandebeleni bese sivotela abantu bale mpumalanga and abasenze lutho ngapha esayidini lethu benzela bona le kanti siyovula nini amehlo sizwe sakamtholazi sivula nini amehlo asiyekeni wonke lamaphathi lawo akusiwo wethu wasempumalanga asibhekeni into zethu zakwamthakazi siyekeni into zasempumalanga ayikho into vele abazosenzela yona 40 years besihluleka buka manje otisha abadli next amaphoyisa isicathulo sitshekile kodwa kuthiwa kune-government hayi asivule namehlo mthwakazi ngiyabonga
salibonani emsakazweni salibonani okhulumayo Eddie Dlovu buya obhewula bhewula wadi ematobhu south matebelele nsaute. Siyabonga abasakazi umsebenzi omuhle elisenzela wona. Dongamile siyabonga kakhulu ukusiphakela indaba ezimnandi. Sibonge njalo lezakhamizi zakithi ezibonisayo uthando lendawo yawo lendawo zabo ngokubonisana ukuthi abantu bakithi abake siyekele ukulwa zodwa. Siyekele ukulwa zodwa sixatshaniswa ngabantu beMpumalanga. Bayasula bathi umakhuphe lokhu makhuphe lokhuyana. Kodwa abakhangeli umsusa wentu ukuthi kusuke ngaphi kusiya ngaphi. Balandela nje wathi umlilo wamaphepha lawa obethatha ubasa ehlathini futhi. Basala futhi sitshana zodwa thina zodwa. Bona bona abasikhokhelayo esibalandelayo sibasekela besisiya ehlathini. Basinceda ngani? Bayakhuluma ziyakhuluma izakhamiza kithi ukuthi MDC Alliance yathatha yagcwalisa amakhansela koBulawayo. Asincede ngani amakhansela akhona kade sibulawayo isidorobho elingcolile into engakazibonakali. Akusayenzakali sokuwaqhamuka lokuzeni likhorela into engakaziyeki ibonakali koBulawayo. Nxa abantu bonaba ababuya bezofuna umsebenzi befike laphana beqhathwe sibavudele futhi thina abantu. Kade abantu bakithi kanjani? Sinjani bantu bakithi? Asikeni sisapotaneni zodwa, sisapote into yakithi, sisapote ubuyithi. Sike siyekele ukuzizonda, ufana lokuzizonda lokhu esikwenzayo. Ugijimele ukuyathanda omunye umuntu engeke ukusize ngalutho. Ake nisisapotaneni zodwa, nxuse futhi lamaqembu ezombusazwe wakithi ukuthi laba-ke behlangana abaholi bakithi bebambane. UMDC kaMakhuphe, iZaphu, MRP, zonke nje ama-ansa, amaqembu wonke la ahlangane, ahlanganise abantu bakithi sibe leparty A1 esiyabe siyivotela esikwazi ukuthi zamela izidingo zabantu bakithi. Siyabonga basakazi, siyabonga kakhulu. Ngicela lami i-audio yami liyidlale bakithi emsakazweni. Siyabonga, bye, kube lesuku oluhle.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi
+1 202 465 0318. Dani matiwa nyali tanda ngoba lichipimpi isichwa zako na zidipu haustavele kensi ala para enzalo akona da pesko sana beli enka imibaya ntanda dami nyaba tanda.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo zikhokhela. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisitshiyangalombili zilobele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lwezikhalazo. Ibandla le-MDC Alliance selicothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo lisithi ngamanga. umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukene njalo kungxoxompikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.